sesike sizwa kwamanye amazwi lapho kube nomonakalo njengowethu wama-cyclone lapho omama ababedlangula abantwana abangamankazana badlwangula okuza kwenzakala sibilile ngoba ngeqiniso lokuthi sokusenzakala ukuswelakala kokudla nendawo zokuhlala indawo zokulala ingubo zokwembatha osokuza kwenzakala ukuthi omama lamantombazana sebezadlwangula ukwenzela ukuthi banelise ukuthola lezo zinto bephiwa ngabantu abathi bona babazwela usizi kukanti-ke bona balande ukuyabadlwangula sonke siyazi ukuthi uphume umkhosi ngodaba lwengculaza kuthiwa kusasahara sokuqalile futhi lapho abantwana abale-14 to 15 years asebelo mkhuhlane wengculaza njalo bathi khona sokuyi-75% infection okutho ukuthi khona siceda ngocycloni lo ubhidlize imalawi le-mozambique le-zimbabwe kutho ukuthi leyo nombolo izaqaza ngoba yiyo yodwa indlela yokuthi omama uma sebefike emaphethelweni bengasazi ukuthi benzeni abesilisa yisikhathi abasisebenzisayo ukuthi babadlwengule ngoba umama uyabe sekhangela abantwana asebesifa-ke yakhanye indlala akhangele ukuthi selensuku ezingayi senile emanzini sebebanjwa imikhuhlane akula nto angayenza but ayekele laba abantu babadlwangule ukwenzela ukuthi imuli zabo ziphume edakeni lapho ababe bekhona.
Kuyini okungenziwa Makhumalo kwenqatshelwe ukuganga okungenziwa ngabanye kubomama la besifazana lapho?
Embaxwayisayo mina iyi-information yokuthi kabafune lo mthetho ovela ukudlwangula kwabomama ngabantu abathi bona babuya bazoncedisa edukeni oluyabe lehlelwe izathuzi kuleyo ndawo. Njalo kuqakathekile ukuthi laba bantu bathunywayo kabahanje bayekhangelwa zingithi ukuthi laba bantu kabala umonakalo omubi abawenzayo lapho abavela khona elithi khona lina ngesilungu lawo ma-pedophile ama-rapist lawo kumele bakhangele ngomthetho ukuthi laba bantu kabangcolanga ukuthi bahambe bayedwa abantu abasebunzibeni.